Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo sobukhona. Umeya wakobulawayo uthi sebesiya emthethweni laba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemipotshongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNekora ithi akula mahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legatalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuthiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efihle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwana abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilale siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho kube lokuthathu. Kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni, kodwa kakutsho ukuthi into sekulenguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe, njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki, impuva ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yipi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhu lalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi i-foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza, njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisa ngimpuphu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngirayisi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngamaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngokhakhu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngenyama, ukwehla kwayo kakwehlisa ngekhabithi lembhida, akwehlisa ngatamatisi, akwehlisa ngaonyeni, akwehlisa nga imali yokugada, akwehlisa ngafuel, akwehlisa nga impilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate, kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosizi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho kusifananela, akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nga ukuqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho kuguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavele asikhulumi ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizuza sizwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono azibeleka kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini shukela liyathengeka yini ischool fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabofuel njengabosinkwa kukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwa imali yakwamanye amazwe sikwasuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungakhe
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association
Zimbabwe The Voice of America
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphochongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphochongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudonselana phakathi kwekhansili lezesa, ikhansili isithi imiphochongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle kahle umnikazi lusemthethwandaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho umguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethwandaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphochongo le.
Se amagqwetha ethu asikambise emthethwandaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict eyokuthi sisalinde ukuthi i-high court isuze udaba lokuthi umnikazi we-power station mbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphochongo. Thina njengoBulawayo ngasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station leyana kodwa sithi thina kasilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesekhoti sesiqaliswa dina ukuthi siyahlala phansi sikhulume ikhoti ngekatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lo Chasi izolo wathi ukudiliza imphochongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani?
UBulawayo kuthiwa konke ziyathunqa. Lanxa zingasathunqi lesi stage samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama symbols awedorobho kubonakala kula yena leyana imphochongo kutshengisa ukuthi yikho koBulawayo. Sithina nxa kuwukuthi sokudilizwa leyana imphochongo kutsho ukuthi phela akusela esingathi ngama-symbols atshengisa uBulawayo ukuthi akusela leyana imphochongo. Ngoba uzananzela ukuthi nxa kutshengiswa udobho lakoBulawayo kutshengiswa imphochongo kutshengiswe isakhiwo lesi esikaloliwe kutshengiswa isidolo ne-tower block. Yizi zakhiwo le-art gallery, yizi zakhiwo esingathi ezimisa uBulawayo. Kufana nayo iZimbabwe. iZimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana i-Great Zimbabwe uzakhangela ukuthi even emalini ukhangele even entela eziningi ezitshengisa iZimbabwe kutshengiswa yona leyana i-Great Zimbabwe. So yikho simtshele khona uminista ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lokudilizwa kwempotshongo le ukuthi kudiliza uBulawayo ukuba khona kukaBulawayo.
Izesa ithi imphochongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvumi ukuthi idilizwe.
Silayo inda indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshe ezitsha ezamagetsi. Kabakhulume lathi sibanikelele indawo bayathi izitshe ezitsha zamagetsi. Ngoba bathi khonaphana bazathiza khona impotshongo yena le empili bazakwakha enye imbiza enkulu khonaphana ekusuzelwa amagetsi. Nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba silazo lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Charles kanye labenkampani yezesa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho okulezilwane esizihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge baba Nkomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yebo baba Nkomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadinisisa ukuthi zingaba zinatha na. Ngoba lapha sinathisa inkomo emfuleni asisayazi kumbe ziyachathamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki baba Nkomo. Singasidonki silwana lo muntu asisamtsabi singamudla sisihlele sisevalweni baba.
Zicine nini ukubamba izifuyo esigabeni?
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithanga inkomo ezi-3. Abantu abaningi masibala ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdlule uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Ezintathu zendezwe lakuthanye lelelo zithaywe ngobusuku obakuthanye zonke.
Zaphela dula thola ngamathambo kuphela.
Zaphela dula sithola kuyinhlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshisi.
Nxa likhuluma labo abazingeli laba asebefikile bathi zingaba zivele ngapi kahle kahle?
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisempumalanga. Bo bathi bona sisizolo labo kabazanga balala yoloku besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile baba Nkomo, hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sokuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha hayi. Abantwana sebefanele othithala babakhulile kukhanga kusahlaleki Nkomo lapha. Kwabe kuqaleni besisaba indlovu kwakhathe sekuyindlovu lezilwana baba Nkomo.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu?
Zisemazamnyama kwakhathe sezisukile ngapha eThekwane sekulezilwana. Kulapho esigqeba khona esigqebhela khona iziba siyenzela inkomo kulapho ezithola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho?
Idabu khosaba bankomo sagcina kudala thina into ethiwa idabu. Okwethu sinatha kuzikotho lazo izikotho kakhulu sesifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe izonezo kuphela?
Labona abobhululu bami izibongo zamonyathi laba labo bahlupha yonke into baba Nkomo. Ngoba la madoda lawo ma udibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokungomtrisi kukhona kula nto engekho lapha.
Ziphuma ngapi zonke inyamazana lezi baba Nyathi? Amabhongane ewange zivela ngapi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutsha zisemabhongane khonaphana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapha kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
Okufa- kufana na nabahlali bona ngingabaxwayisa nje ngithi bayeke ukuhambe kushuku bahambe kukhanya njalo umuntu ma kungathi sekumunda amehlo engahambi yedwa sheze mhlawumbe singaba bhowane kusile omunye azotela abantu bengahambi one one ngoba kuyingozi baba nkomo ivi labantwana besikolo siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup
hayi siyabonga mdlulo dlula abanye
Bona kakhulu baba ntungameli wish ukuthi labo abayibona ama-demo ranger angathi bangasisiza beqede lolu hluphe esilalo ngiyabonga nkomo ngiyabonga baba
Gukama
Namle
Namle Namle lam shwe shwe
Namle la nampa wafuwe mbula
Umnumzana Gibson Nyathi yisakhamuzi sakobhutshe ePlumtree lapho osekuhlasele khona izilwane zaqeda izifuyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standekile emhlanga we Studio 7.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Mebo Ngwenya. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association yena ekugatsha lwezempila kahle.
Ukukhathaza abantu like iweather le anti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba la maflu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo. So abantu babe kudingakala ukuthi basizwe as they get infected or affected ngemikhuhlane nyanyana inale bakhona ikhozwa iweather ikhozwa yini yini. But then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi. Ngokuthi ilizwe lethu njengoba limiditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services. Okuyingxaki I think generally nje yoku-access ama-services wona lawa ayabe kungela ama-treatment. I-treatment iyabe ingekho say because u-primary nurse uyabe khona but i-medication iyabe ingekho.
Lanxa umuntu ebhadele imali yakhe?
Ye lanxa ebhadele imali yakhe uyafika ebhadale futhi consultation which is $5 and then abe sengena consultation room atshelwe ukuthi okay ule flu but then i-medication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalele i-prescription ukuthi ayithenga aka-afford. There can be one or two instances but imithi eminingi iyabe lokhu ifithi imali yakwamanye amazwe i-user which is akula muntu oholi yisa lapha eZimbabwe and kuba nzima ukuthi umuntu yabe la i-prescription ayithwale until as asithiye emhlabeni or as afile.
Sesikhangela abesifazana abazithweleyo ke labahambisa abantwana emaklinikhi.
Abazithweleyo kokuqala bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumende uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona okumele bayibhadale. Ukuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha.
Uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempila kahle lugcizelela ukuthi abantu beziphathe kuhle. Libona ingani bayakwenza yini lokho endaweni zabo?
I would say bayakwenza, but umuntu ngumuntu la uyahamba-hamba adini. Omunye uyabe kuyi-attitude alayo which we no one can change it. Uyabe vele isikholo. As for ukubutha kwezibi nge-city council, i-city council iyabutha kuhle sibili. But omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe. Omama sile that little percent yokuchapha vele. Ukuthi ungaze sifike i-toilet clean we should be. Uyathola ukuthi kumele si-remindwe ukuthi khona bomama lithinda njengoba litholile. Which is, I feel ukuthi akudingakali ukuthi kuze kube le announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama etoilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyimesi even ukudispose ama-pampers bayatshelwa sibili but babakhona labanayo a certain percentage ukuthi afike ama-pampers ethole izinto emgwaqweni.
Kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho? Labe sibhedlela liyakhulumisana labo, lomphakathi liyakhulumisana la?
Yes, kwenzayo silama programs ukuthi we visit like ama clinics and sicele islot sixoxisane nabo mama, lapho sihlangana khona labo mama abazithwele different ages of obo mama ulamankazana. Then okunye siyayenza ama forums amanye ukuthi sibuthanise omama maybe sithi 30 over a given time sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esiklini sibe ngobulawayo omuhle sibe yisizwe sakumthakazi sibili. Hayi abantu bayakuthakazelelela kakhulu ngoba kusuka kubenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi omunye lomunye uhamba efunde okutsha. So sikubona ku-fruitful sibili ukuthi this program esiyabe siyenza is-fruitful ebantwini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mabel Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lengali tshona njani izilukandaba, siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Igama lami ngu Chris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala eDede, umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti ukuthi ngabe kuthiwa siyazwelana empilweni, bekufuza ukuthi lo khokhela axolele nje abantu. Amiceleni nje azikhulumela ukuthi bona hhayi bakithi kakuzama omunye mina sengihleli. Ngoba lokhu yikuhlukuluza abantu. Ngoba into ekhona vele as long as izampefu ingahambanga, sizahlala siloko sinje kanti vela kula nto esitshintshe. Into ekhona kuphela yikuthi abantu bezame bayekile ezombanga. And kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili uDisemba izinto ziloko zinje. Ngasingambamba uDisemba izinto zikhwela kangaka, isinkwa vele sona siyabe sesiyimalini. Kathesi ngiyawuchasela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga athengwa amanye ama-credit ayo athiwa $7, amanye athiwa 17 bond. I-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini i-drink eyodwa. Khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa i-500 ml intsho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50. Ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani akula. So yibuzime sila ambona ukuthi uDisemba simile ukuthi sinsile. Into enkulu engani ngiyakunanzelela abantwana abakuma boarding, ungafika ema boarding school bayadubeka ngoba isinkwa kasekho, impuphu yashoda. Ngayikhona isifizi esayibhadalayo vele ayisajoluthi ayiputshi temu. So angikwazi ukuthi sizaphi ukuthi uDisemba simbambe sibili. Hayi amboni kanti.
Yes, kesikhangele kathesi kwezokulima lapha batholile yini abantu esigabeni imbijana lenxa bekungelazulu.
Ungakhangela isise sintwini sase sakubona singaka ungakaphuthi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omthwankela labomnyi lezithelo kuningi kakhulu. Lokhu kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani and abantu kabadubhanga. Onenhlanhla engxenye yalo wadobha ibhaketi elilodwa kumbe amabili lo uyabe lenhlanhla akulalutho. Khathesi inkomo sezile nyanga vele zingenile emahlangeni, akutshwale ngabe izinto ziright. Inkomo zijale ukungena ngamajulayi, khathesi vele ungangihamba lalapha emasimini vele lamahlanga okudla inkomo vele kasekho.
Okokuthi kukhona yini lapho suzokhona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kuseyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele?
Azikacubi kangako kathesi, kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi zinathe esibhoraneni ziyaphontshelwa esibhoraneni and izibhorane eziningi zisile. Kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe sezigqalisile ukucuba. kona inkomo tina sijayiru kuti zicuwa ngama October, November kulapa zicuwa kwa but lonyaka ziyakalisa ngojuni
aba antu kona ngindadi njani lapa zindini bati mapila njani
iye ikuti ama handouts ewe ngane asase kona kangani kotwa antu kukona izalukazi lava abaqinileyo yiwa abalodumo ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa isaka ngelezalukazi lava abanye bonke bangaholanga isaka lelo aliqedi viki uzazeyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo kuyabe kungasela lutho kunzima phandle emakhaya abantu vele baziphilela ngamanzi yayona le mtshwankeni.
Loke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga Jahelita la Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziqhibeke eza kusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lengezi Platinum. IZPC Caribbean yona inqobe iCapes United nge 1-0 kwathi iChicken Inn yanqoba iMushuani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0 kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Vanambia Moponi iqembu leKwejani Band lesiqibela eza kusihlwa lihlabela ke kamnandi liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend antike basakhona osizwa baliphethe iqembu siza kuba labo ke khona pha emsakazweni maduze nje kuhlelo lweWoza Friday. Siyakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wakobulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphochongo kamunicipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.